Ikuthi kusokusuka kuhlangane thina amavenda esithengisa kungoba sizama ukuthi siphile. Bese kuba khona laba abayibo ngabona abasebenza yenza uhulumende wathukuthela abathengisa ebusuku asebesenza i-night vending. Kodwa okubuhlungu ukuthi angithi bathi zonelwa mvunye. Thina abanye ebese sithengisa lanxa besithengisela endaweni ezisemthethweni sithengisela kuma-stand ekade siwabhadalela ku-City Council. Sesizafela izono zabanye ekade sebebuya ebusuku besenza i-legal vending. Ku-legal vending khona lapho kuyabe kuhlangene uzathola ukuthi ungangena ebusuku noma ufuna umumbu noma ufuna umbhida ebusuku uyathola kupake even izimota ze-prison. Imota ze-prison lezo babuya ebusuku ngoba bayazi ukuthi bona kababotsha angithi ngabakahulumende. Kosokuthi thina abantu kazana sivele singalalutho sithengisa kungoba sizama ukuthi siphilise izimuli zethu ngoba iningi labantu abathengisa esitradeni singananzela isikhathi esiningi babadube abaningi bakhona ngomama singomama sinjalo iningi lethu singamasingimazazi iningi lethu singama-widows sithengisa ngoba asila enye indlela esingaphila ngayo ngaphandle kokuthi sigcwale esitradeni sithengisele abantu bethu kungasikuthanda kwethu kuyukuthi ngakuyenzeka ukuthi uhulumende avuse lawana amafemu akudala lapho esasigcwalisa khona ukuthi lathi singomama siyahamba siyefolela imisebenzi isebenzi ukuthengisa lokhu ayisikho ukuthi yikuthanda kwethu kuyikuthengisa ngoba isimo sakhona sivele sinzima sidala ukuthi uze uthi khonokho okuncane enzabe ngikuthwele emgwaqweni kube yikho engikwanisa ukuphilisa ngapho abantwana konxa sebesithi sekuvalwa ivending sasathengisi singazi njalo kumbe uhulumende lathi usezabe sinika imali ihlezi phansi yokuthi sikwanise ukuthi siphile labantwana singazi njalo kumbe uhulumende kukhona akulungiseleleyo okokuthi hayi laba kade bekuvending ngibasusa kuvending kodwa sengibavulela amakhampani lapho abazakwanisa ukuthi bayesebenza khona
ye Nkomo ngena khonapho babo uyamuza lapho uyakhuluma umama
thina into ofanele siyazi lo mama into ofanele ayizuze ukuthi akulalizwe elingelamthetho akula njalo idolobha eningelamthetho kuleyo nto okuthiwa ama-bylaws atsho yona ukuthi kufanele abantu bathengisele ngaphi isikhathi bani njalo idolobho ayisola abantu abathengisayo phela kuphela yidolobho labantu bonke bakhona abantu abayabe funa ukuthi bahambe kudolobho esingathi elihlanzekileyo njalo nje sesinanzelela bona ngendlela abayitsho ngayo akube le ndawo phela ezokuthengisela ukuthi ingathengisela la lokho kufanele ukuthi umuntu ocabangileyo la uthole sebasumlilo lapha sengothengisa umumbu phambi kwesitolo yena uma mpofu ukubona njani singuyabhebha izinto eziningi edolobheni singabulala amadolobheni even yona ingcekeza nxa abantu bethengisa ebusuku kuvuka ekuseni othanyelayo lapha namba bathi idolobho selivele sezigcwele ingcekeza ngibona mina uhulumende akatsho yena ukuthi akafuni bantu abathengisayo akutshoyo ukuthi awuthengiswe ngendlela esemthethweni njalo umuntu wonke akakwazi ukuthi usebenzela ngaphi akube lesikhathi zokusebenza ukwenza ukuthi amadolobho ethu ahlale ngahlanzekileyo singabofaka ezombangazwe ezintweni esizibona ukuthi zisegcekeni ezintweni esizibona ukuthi sina njengamazimbabwesi kufanele sizilandele sesizafaka ukuthi sisole uhulumende ukuthi uhulumende ngabe nguyosipha ukudla sisebenzele so sesuthi omnye umuntu ngazafuna ukuthi athengisele ekhareni angabuya lobe lezinto elematamatisi sithi umuntu udubekile kathengisele kapha kuyabe sokulilizwe yinto leyo
ye siyakuzwa Nkomo siyakuzwa kakhulu ke mampo akumphendule khonapho sezithuthini
siyalizwa baba uNkomo njalo thina ngezikhalazo zethu asithi ukuthi sithi wonke umuzi lo muzi vele siyakunandelela ukuthi kulomthetho kodwa thina sithi uhulumende nxa esisusa ayibe khona phela indawo esingathi okuthengiseka khona okokuthi lathi uhulumende yabebona ukuthi nxa ngisusa abantu laba lapha emgwaqweni ngibafaka lapha okokuthi bengathengisa lapha bekwanisa ukuphila njalo lakwindaba ze-licensing nxa sisuswa akube khona indlela zokuthi ama-layisensi lawo abe ngama-layisensi engingathi mina angaduriyo angakwanisa ukuthi lathi siwafinyelele sikwanisa ukuthi sibe lama-layisensi asithi ukuthi siyafisa kumbe sikhilisana lohulumende kodwa sithi ukuthi lathi uhulumende azwisise izikhalazo zokuthi hhayi kungoba abantu asifuni ukuthi silalele umthetho welizwe kodwa kungoba abaningi siphoxwa isimo ukuthi sibe lapho esikhona ngokunjalo futhi siyakuzwisisa ukuthi nxa besithi bona akube lezikhathi kube lo mthetho wokuthi kuthengise lapha kuthengiswe ngezikhathi ezinje lowo mthetho asiyazi siyama ukuthi siwulandele kodwa nxa siwulandela ngaleso sikhathi lathi ezethu izikhalazo siyabe sikhangelela ukuthi lazo kazinakwe zinanzelele futhi thi nxa uhulumende esithi i-legal vending akube i-legal vending yethu thina esichwa emgwaqweni nxa sibotshwa asibotshwe kufanane lalaba ababuya ngezimota zabo kube yibo abathengisa ebusuku ngoba singananzela lapho kobulawayo uzathola ukuthi ebusuku baba Nkomo abantu abathengisela lapha kobulawa ebusuku asobantu bakobulawa kuyabuya abantu kubuya abantu abazele emakhaya khona le kubuya abantu abazele emaplazini khona le abazele besuke khona le busuku bebuya bezothengisa kobulawa nxa bethengisa kobulawa asali siyavuma njalo ukuthi bathiya idolobho lakobulawa lingcolisa kodwa babankomo sina isikhalazo sethu ngesokuthi kasingafeli izono zabanye abantu abazenza ebusuku thina singasekho
yeyothi yakuphendula
ibatshana ukuthi uthole umama ebusuku ethengisa.
Ye, nkomo akumpendule konapho ke yamuzi yakhuluma. Ye, mphendule.
Ye, umama Mpofu ngiyabonga ukuthi ukhuluma sibe njengomama silolo lesikhalazo ewufantisini esingaphezulu. Into nje engamtshela umama Mpofu ukubana yena kakhululeke ngoba silomu umongameli welizwe upresident uDinga Nangagwa ongulisingi president olalelayo izikhalazo zabantu langendlela akubeke ngayo. Engikwaziyo mina njalo lengikuthembayo ngopresident wethu ukuthi izikhalazo ezingiyazululezo angeke alahle abantu